okuqala ukuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngithole lamasotsha lamapolice akahodi lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho ke dinasithi amasotsha lamasivu seven kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuli zabo zizisuke ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi ngalokho afounder enza umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally. Ngalokho thina esisisi singake sakhomenta kaningi ngalokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-ZANU-PF nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngithe le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo ukwelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akuna yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotsha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembise uludu lenyosi phambilini babone yise konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo four and half le kakula lutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe-CCC asikhampeni ngifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi ndana singena within 100 days amasotha amapholisa ama-civil servants abantu dibelele iholo labo liyabe selingcono lalokhu ukuhola imali yezigqili.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba yini amasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke esithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku kukhanya ngayo utshela abantu abe nodlame. Asisamthembi ngoba sithe sezama-by-elections nama-elections adlulileyo amasotsha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August. Babethunywe ngubani njengoba laye vele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungwiza eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.